siyabonga mavela silo Chris ilitshona njani zulukandaba emakhaya yikudibana emsakazweni we-Studio 7 ngomvulo mhla ka 15 ngonhlolanja 2015-16 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise-Washington DC. Hola mugela emweni ngenjabulo ngontungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje.
This is a serious issue, it's not a laughable issue.
And her mental health. Le kungasindaba yokuhlekisa ngayo ngoba inkulu isimo sengqondo yakhe sesibangele ukujabalala komnotho. Usujabalele umnotho welizwe.
Owake wabalilunga lezanu PF umnumzana Themba Mliswa uthi inkulumo zikankosikazi Grace Mgabe zifana lezomuntu ophambeneyo.
Ye, liqiniso sibili yarejiswa on Friday. Liyakhokhela ngumduru uvele engumkhokheli wethu. Sizayenza i-launch ngamaviyo ngenyanga evuyayo.
Selethuliwe ibandla le-People First njalo unkosikazi Joyce Mujuru uthi nguye olikhokhelayo. Umkhokheli weqembu lenguqu ele-Chickenin utshayela ihlombe abafana bakhe ngokunqoba iqembu lakwele-South Africa elemamelodi Sundowns. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli wenhlanganiso yabasakhulayo iYouth Advocacy for Freedom for Reform and Democracy umnumzana Themba Mliswa yena oxotshwe enyakenye kubandla lezanu PF uthi inkulumo zikankosikazi Grace Mgabe zifana lezomuntu ophambeneyo. Kubika uMavis Gama.
Umliswa uthola mazwi emhlanganweni awenze labezindaba eMedia Center esola ukwenza kukamkamo ngameli unkosikazi Grace Mgabe osengohlala ehlambaza lokululaza amahlayana inkokheli yeZanu PF kanye lezikuhulumende osekufike kusibanga esibi nxa kukhangelwa inkulumo yakhe emhlanganweni owenzelwe emazowe ngeviki edluleyo. Lokhu kwenza umliswa ethi ngokunye kwalokho osekuphazamisa imizamo kahulumende yokuthuthukisa umnotho welizwe abalemali zabo besesaba ukuzasungula amabhizimusi eZimbabwe.
This is a serious issue, it's not a laughable issue.
And her mental health. Le kungasindaba yokuhlekisa ngayo ngoba inkulu isimo sengqondo yakhe sesibangele ukujabalala komnotho. Usujabalele umnotho welizwe. Kusobala ukuba umongameli kaselawo amandla wokweluleka umkakhe.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Steven Sibanda uthi uyavumelana lomliswa.
Ya, lelo liqiniso sibili ngombono wami ngathi unkosikazi kamongameli welizwe ubalukazi Grace usedlulisa amalawulo ngoba ngathi nguye ngesilungu esingathi usekhola ama-shots uhulumente nguye seqhasha njalo nguye seqosha kufundile kodwa kafundanga ngenye indlela weqele esikhundleni esingaso sakhe uyazisebenzisa yedwa kasetshenziswa njalo ngathi umongameli welizwe kase that active kubana akhokhelele eli lizwe. So umkakhe nguye sebona no ngeke ngiyele umkami elala emsebenzini yekela ngiqele esikhundleni sakhe ngisebenze.
Usibanda laye usole kakhulukazi ukuhlambazwa emphakathini komsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa ethi osekusenziwa ngumkamongameli yikutheza olulenkume.
Hhayi kwamanje akusela buqhile umgabe usehlulekile ukubana abambanise ibandla lakhe leZanu PF. Lidabukile licezukile ngaphakathi ibandla leZanu PF. Abantu abanjengabo-Vice President Mnangagwa nami abantu abalwa impi njalo ngabantu abale-history njalo ngabantu abale-history yokubulala imbali yokubulala. So balakho ukumenza anything. Ukuthula akwenzileyo khana akusho ubana wemukelile ukuthethiswa kade kwenza. Ngenye indlela ngathi uyehlala phansi uyabuya lama-strategy amatsha.
Abenhlanganiso ye-IAD kanye lengcwethi kwezombusazwe bathi osekumele kwenziwe ukuba umongameli Robert Mugabe asuke esikhundleni isikhathi sesekhona njalo esisalabantu abamthandayo ngoba okwenzakalayo kuveza ukuba usehlulekile njalo usekhulile. Iningi lisole njalo kwenza kwamapholisa achaye abakade befola belubhekise edala lephalamende ukuyanikeza incwadi yezikhalazo phezu kwesimo somnotho esingesihle. Lokhu kufola bekuqoqwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe Activists Alliance ZAA bemanyene lezinye inhlanganiso ngenjongo yokutshengisa ukukhonona kwabo phezu kwesimo somnotho elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Sokuze kwenzakala obekumelelwe ngabanengi kusukela ngomnyaka odluleyo bekulokhu kukhulunywa ngokusungulwa kwebandla le-People First elizakhokelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru, yena owayengumsekeli kamongameli welizwe engakaxotshwa kubandla le-ZANU-PF. Ngolwesihlanu leli bandla lethulwe okusemthethweni labhaliswa kuhlangothi olubona ngokuqhutshwa kokhetho olweZimbabwe Electoral Commission. Umjuro utshele iStudio 7 ukuthi laloba isiphi isikhathi kuza kwenziwa umbuthano omkhulu wokuphawula leli bandla. Umjuro uxotshwe enyakenye ngemva kokwetheswa amacala ambalwa agoqela elokufuna ukuhluthuna isikhundla sikamongameli Mugabe. Ibandla leli belilwa mhlangano omkhulu edolobheni leChinoyi. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isikhulumeli saleli bandla umnumzana Rugare Gumbo. Waqala ngokumbuza ukuthi liqiniso na ukuthi leli bandla selibhalisiwe.
Ye, liqiniso sibili, ya register on Friday.
Lizaba likhokhelwa mbani bandla?
Liyakhokhelwa ngumjuru uvele engumkhokheli wethu.
Ya, lingasela ukuthi kuzaba lo mhlangano yini omkhulu ukuthi ibandla selisunguliwe?
Ye, kuzalungiswa lokho, kodwa kasikakhulumi ukuthi kuzaba nini, kodwa sizayenza i-launch ngamaviyo ngenyanga ezibuyayo.
Siyabona ukubana belokhu beqhubeka bengani baxotshwa abantu kubandla le-ZANU-PF. Lizabe emukela yini nxa kuyukuthi bafuna ukuthi labo babe yinkokheli ye-People First?
Kakhulu anti i-policy yethu, i-principle yethu, ama-values yokuthi khona we are an inclusive organization, ukuthi sithatha abantu bonke abavela kuma-parties awatshiyeneyo ukuyenzela ukuthi sibumbe umhlangano oza khulula abantu beZimbabwe.
Ya, siyabona ukuthi bakhona abafana lo Vice President umnumzana Emmerson Mnangagwa. Nxa kuyikuthi laye ngabuye ebandleni liyamemukela na?
Sina sisathi umuntu wonke, kodwa njengoba interim president wethu umjuru ekhulumileyo ukuthi khona nxa eta efuna uyabuya ntanise emaseli khona le ngaphansi emawadi.
Umnumzana Rugare Gumbo isikhulumeli sebandla le-People First ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Umthethwandaba kamantshi weHarare namhla udlulisele edale le-Constitutional Court icala lokuloba amanga eletheswa intatheli zindaba zephephandaba le-Newsday uNqaba Matshazi loXolisane Ncube. Ababili laba babotshwe ngozibandlela ngemva kokubhala udaba lokuthi uhulumende ubehlawule ama-CIO imali yamabhonasi ngudlu. Ekumisweni kwabo emthethwandaba okwakuqala, ababili laba bacela uMantshi ukuthi adlulisele udaba lwabo e-Constitutional Court luyehluzwa khona. Ekuvumeni kwakhe namhla, uMantshi usole abatshutshisi esithi icala abalethesa uMatshazi loNxubeleli lesulwa ngomnyaka ka-2014 ngumthethwandaba we-Constitutional Court. Sixoxe loMatshazi ephuma emthethwandaba namhla wachasisa okwenzakeleyo.
Besike sahamba emthethwandaba kabili kathathu, uMantshi esithi uzanika isigwebo sakhe ukuthi indaba yethu ihambe yini e-Constitutional Court. Namhla uvumile ukuthi ihambele phambili e-Constitutional Court, wathi na ukubona kwakhe vele sipotshwe ngecala engasekho emthethweni waseZimbabwe. Kunabanye abahamba e-Constitutional Court bachallenge i-case yona leyo. So uMajistrate uthi ngokubona kwakhe icala leli alisekho, ngakho-ke kumele siye e-Constitutional Court ukuthi sibone ukuthi lingakhishwa yini le cala liwele khathathu.
Kahle kahle lithonisiswa phansi kwawuphi umthetho?
Umthetho wokhona kathesi kuthiwa yi-publishing falsehood. Prejudicial to the state. In section 31, kodwa ungakhanyela eminyakeni edlulileyo, uMthetho Supreme Court, uDeputy Chief Justice uMalaba wa yethula isigwebo sakhe wathi umthetho lo awusekho u-section 31 paragraph 3 awusekho okukhunywe ngumanti namuhla ukuthi hayi umuntu engakhipha njani u-section 3 kuphela kusho ukuthi vele wahle wakhipha yonke into leyana hayi abantu labo bengamelanga beboshwe ekuqaleni ngoba kuthiwa thina sabhala indaba ezayenza ukuthi intuthuko yezimbabwe particular yengathi i-economy ingabuyisele emuva ngenxa yendaba esayibhalayo kodwa yena umajistrate ukuthi i-economy iyahlutshwa njani yistori izimbabwe doli ngawa ama-industry angavalwa ngokuthi kubhala istori esinje wathi wadikela khathani indaba adilethwe ngumtuchisi.
Umnumzana Nqaba Matshazi ngumsekeli kamhleli wephephandaba le-Newsday sixoxelaye eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930-12080 laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Uzulu weMathebeleland namuhla uchotoze kakhulu isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Obed Mpofu phezu kwamazwi yakhe ukuthi akula muntu ovela kulesi sigaba olungele ukuba ngumongameli weZimbabwe. Ekhuluma emhlanganweni wezanu PF eLupane ngomgqibelo, uMpofu usole ukulwisana okukhona kubandla lezanu PF esithi bona njengesigaba seMathebeleland North babambene njalo kakho ofuna isikhundla sikamgabe. Wengeze wathi ngaphandle kwalokho akula muntu weMathebeleland olungele ukuba ngumongameli. Kubike iphephandaba leSunday News. Lanxa kungacaci ukuthi uMpofu obekhuluma ngamalunga eZanu PF kuphela kumbe ngoZulu weMathebeleland nje jikelele, uZulu uyawasola kakhulu amazwi la esithi eyisa abantu beMandebeleni. Omunye wabasola amazwi kaMpofu yingcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Ingathi yibo ubula bentalakade yendoda enkanga Obed because whether ubekhulumela iZanu ubekhulumela iMathebeleland yonke uyisiwulo esikhulu ngoba the reason why besuka besiyayena kupolitics ukuthi bafuna ukuba ngomongameli belizwe, bafuna ukuba ngomongameli wamaphathi wona lawo awakiwo. So it really doesn't make sense ukuthi umuntu owangena kupolitics ocontestayo ama-elections odanayo nxa engasapointwanga kuba nguminista ethi yena kala ambition yokuba ngupresident kutshengisa ukuthi amadoda lawa kwesinye isikhathi amesaba upresident kanye to the extent ukuthi they would deny ukuthi labo they aspire to be the president. Because nge-constitution ezanu akulanto e-wrong ngokuba ngu-president ngoba u-president uyavotela ne-constitution ezanu yakukhuluma ukuthi hayi na ufuna ule nomination ezinengemungawina any other person can be president, yiyo phela i-democracy yakhona. But ngendlela abamesaba ngayo umgabe sebezebethi bona abafisi ukuba ngu-president which is basically nonsensical.
Abanye abakuzanu PF beMathebeleland obabumphoko Jonathan Moyo labanye ubona labo bevumelana lamazwi kaMpofu yini?
Mbona ngami ebandla nxa besemphakathini bathi bona abafuni ukuba ngo-president kukanti abalali ebusuku bedinga amaqhinga ukuthi bangaba ngo-president njani. Basebenzisa itheory yokuthi hayi isikhukukazi uyaqala usilibazise nje ukhuleka amabele ukuthi usitshentshela amathiyane yaso nxa sesitezarelaxa. So bona bafuna ukukwenza laphana ukuthi bethi no work with u-grace to make her believe ukuthi abala-interest ukuba ngo-president bese bemhluthuleli kunda lesiyana ngoba naye isikhangelele. Obviously bayakwazi ukuthi umdala yi-turning 92 this year. Ngo-2018 yake le-94 surely akula muntu ongavotela umuntu le-94 years whether ukuwulitshe wesuyabe efuqwa ngebhara ngo-2018.
Umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Kulendiza mchina ya kwele melika eba njoe ekegeni le Harare International Airport izolo ngemva kokutholakala ile situmbu kanye le mali enenga kulu. Umqondisi weCivil Aviation Authority of Zimbabwe umnumzana David Chawota utshele iStudio 7 ukuthi indiza mchina le isuke kwele Germany ngomgqibelo ntambama ilubhekise eDurban kwele South Africa. Uthi indiza mchina le imiswe ngemva kokufunyanwa ithonta igazi okwenze izisebenzi zeHarare International Airport zabiza amapolisa. Amapolisa abikwa ithe ngokungena kulindiza mchina athola kulesi dumbu kanye le mali yakwele South Africa eyamarand. Umeli we South Africa eZimbabwe umnumzana Vusi Mavimbela utshele iStudio 7 ukuthi lindiza mchina ebithwele impahla ebithengwe ngabebhanga elikhulu lelizwe lakhe ele Reserve Bank of South Africa. Kodwa laye walile ukuveza ukuthi bekuyimalini ebiphakathi. Kufunyanwe izizalwane ezimbili zakwele South Africa kulindiza mchina ezibikwa kuyizisebenzi zebhanga le Reserve Bank. Amapolisa acubungula lolu daba alile ukuveza okunengi ngalo esithi kusese masinyane ukuthi aveze ukuthi kuhamba njani ngodaba lolu. Elezambia selehlise isilinganiso somumbu eluthengisela eZimbabwe okuyinto elakho ukubangela ukusilela kwempupho elizweni. Inhlanganiso yeGrain Millers Association of Zimbabwe ithi amalunga ayo sebuya lomumbu omlutshwana kakhulu evela uthenga kweZambia ngoba lelo lizwe lisithi lalo libhekane lendlala ngakho kumele ligcine umumbu omnengi. Amazwe athengisela eZimbabwe umumbu abalisa eMozambique, South Africa leZambia eyiyo ebithengisela iZimbabwe isilinganiso esiphezulu. Siqhume isiphathamandla seGrain Millers Association of Zimbabwe umnumzana Thembi Nkosi Ndlovu.
Mina iqiniso lokuthi iZambia zivaliwe mina ngizwa ngamamilala nabanye abafana badizani kwami ababevele belethe umumbu from Zambia. Ongathi sizibona kungasela into bayimithayo. Lisani ngibonayo ukuthi niyakusela mina. Umumbu osutholayo thina kathesi omunye wangu nasithi. Ikhona i-company okuthiwa yi-Hobart. Yiyo esasinceda ngokuletha umumbu.
Kungaphi kwamanye amazwe laphe ilizwe elithenga khona umumbu?
Ongathesi mina ngontazi lami uvele ubuyayo ovele ezimbabwe. Ongene ezimbabwe ngozele ezambia. But into elipheleleyo ukuthi awumbi elizweni langithi kungazi i-government yiwo abantu abangakhulumi but thina esikubonayo yikuthi esikujwayeleyo ukuthi amakhampani nabantu nje abanemali zabo babuya nomumbu bevela nawo ezambia yehotele zezebhengisi usumbulutshwane kakhulu uthumaje.
Lokho kutshoni baba Ndlovu nxa sikhangela ukuthi ilizwe libhekane lendlala kusho ukuthi na kungaba lokusilela kwempupho eZimbabwe?
Umumbu lwana ngujwayeleyo mina ukuthi amathrasa abuya abafana babuya nomumbu abafana abaningi abawo ngamamila zina njengoba nguthemi nabo babebuya nomumbu sikulezi but kathesi akuseli okubuya 1, 2.
Indaba yama-GMO yona iminjani umumbu yowodwa ongavunyelwayo kumbe le mpupho?
Ya uyabona ukuthi kunjani isikhuseleleyo indaba i-GMO ungaqamba amanga but mina akwaziyo ngisakhulumayo nabantu be-ama i-GMO kayivunyelwe eZimbabwe.
Umnumzana Thembi Nkosi Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso yeGrain Millers Association of Zimbabwe. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela isihloko samapolisa aqhubeka ehlukuluza abantu mahlayana nje. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ebona ngokuhamba kwendizamtshina emhlabeni jikelele i-International Air Transport Association ithi inani leenkozi zendizamtshina ezibe khona ngomnyaka odluleyo belehlile kakhulu nxa kuqathaniswa leminyaka esanda kwedlula. Kube leenkozi phose ezingamatshumi ayisikhombisa 68 ngo-2015 okulinani ebeliphansi kakhulu kulelika 2014 lapho kwaba khona leenkozi ezingamatshumi phose ayitobamnwembili 77. Amapolisa kwele Uganda athi ake abopha umkhokeli webandla eliphikisayo oncintisa ukhetho lokudinga umongameli uKizza Besigye esigodlweni salelo lizwe iKampala lamhlanje ekhankasela ukhetho olukhona kuyona le iviki. Ababone lokhu kusenzakala bathi amapolisa aphosele intuthu ehitshayo embuthanweni kaBesigye, yena bambopha kodwa basebemkhulula. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Izakhamizi zeHarare zithi zikhathazekile kakhulu njalo zesabela ukuthi umkhuhlane wesihudo sohlobo lwe-typhoid ulakho ukumemetheka kuleli dolobho kulandela ukwehluleka kwekhansili ukutholisa abantu amanzi ahlanzekileyo empompini, kubika uNothando Sibanda.
Izakhamizi zinqineka njengempilakahle yazo kulandela ukuqhamuka komkhuhlane lowe-typhoid emizini ebalisa eGlenora, iHopley kanye leBudiriro. Umkhuhlane lo uqhamuka kanje ngesikhathi sezulu okuletha ingozi ngamandla ikakhulu ebantwini abasebenzisa amanzi aphuma endaweni ezingavikelekanga. Isakhamuzi unkosikazi Edna Shikomo weMavuku uthi bona abasebenzayo akula bangakwenza ngaphandle kokuqhatha bonaba abahlawulisa ukuya kukhela amanzi.
Ungabi lamanzi endlini kwenza abantwana bedle ngezinye izikhathi bedle izithelo kumbe bedle ukudla bengagezanga izandla uma wena mzali ungekho. Njalo isikhathi esiningi ungananzelela lapha elokitshini lethu ngenxa yokusilela kwamanzi sokulabantwana asebegula umkhuhlane wesikhumba.
Isakhamuzi umnumzana Benson Swela uthi akudingeki imali eningi ukuthi kuqedwe lomkhuhlane, udubo nje yiziphathamandla ezingaqhakathekisi impilo kaZulu.
Kumnyaka ophelileyo uhulumende usebenzisa imali engafika 20 million ethengela ama-ministers izimoto, kodwa sikhale ukuthi kulo mkhuhlane onjenge-typhoid ongadingi 20 million ukuthi ulungisiswe. So kulo okuningi kakhulu esingathi yi-misprioritization.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Emelda Maplanka uthi ngaphandle kokusilela kwamanzi ukungabuthwa kwezibi kwenza kuhle kube lula ukuthi umkhuhlane umemetheke.
Kuyahlupha, impilo yangkhona vele iyahlupha because vele nxa usufuna amanzi kumele utravele uyedinga amanzi, iyenza imkhuhlane because abanye abantu bagcine besidla bengagezanga izandla ngoba amanzi abenjani ekhatshana lama toilet. So besicela ukuthi at least amanzi nxa engaba khona.
Umongikazi unkosikazi Charity Mbezi uthi kuqakathekile ukuthi ngalesi sikhathi abazali bacebise abantwana ukuthi badlalele khatshana lendawo abantu abavame ukulahlela khona izibi, njalo baqakathekise ukugeza izandla ngamanzi ahlanzekileyo bengakaphathi ukudla.
Kuqakathekile ukuthi omama sinanzelele abantwana sibe leqiniso ukuthi khona enyaweni bagqokile, njalo sibakhangele ukuthi khona bengadlaleli khona emanzini ngoba kulula ukuthi bebanjwe imikhuhlane edalwa ngamanzi, especially amanzi ayebe ehlale ku-one ndawo. Sibananzele ukuthi lalapho besidla futhi sibe leqiniso ukuthi bagezile izandla.
Ocubungula ezokuhlalisana kwabantu umnumzana Mlondolozi Ndlovu uthi ikhansili idinga ukuzinuka amakhwapha ukuze inike izakhamizi imfanelo zazo, hatshi ukuthukuza amakhanda emqubeni khona kukhanya ukuthi udubo luyeza kwezempilakahle nxa kungalungiswanga ukuhanjiswa kwenhlelo ngendlela.
singahamba endaweni eziyabo mavuku kubo dzivaraseka kokuwadzana sathola kuti bakhona aba asebefika 65 years abangela msebenzi baphi imali ukansela ucinise bavalela amanzi xa sebavalela amanzi yikho abacina bethola khona imikhuhlane eminenginingi kanti uhulumende uzaqalisa lo msebenzi wokuthi ancedise umunicipal
okhangela amalungelo oluntu umnumzana Khumlani Maphosa uthi kumqoka ukuthi uhulumende aqakathekise udaba lwamanzi ngoba engenzanga njalo kulakho ukuthi ilizwe lizithole selikusimo esibi njengomnyaka owaqhamuka ngayo uhlobo lwesihudo olecholera.
Ngikhumbula ngomnyaka wecholera kumele sikhumbule icholera liyana ngoba ama-conditions adala icholera lokho ekhona nanamuhla okuthi kungenza ukuthi icholera lana njani iphenduke futhi. So izinto kumele ngabe zinanzelelwe zona lezo zaqakathekiswa.
Ikhansili yeHarare ithi iyakhathazeka ngokuqhamuka kwe-typhoid ikakhulu eHopley esendaweni eseduze lebizwa ngokuthi Mbuzi lapho okuthengiswa yonke impahla kanye lokudla okulakho ukubangela ukumimitheka komkhuhlane ngamandla. Ithi ngaphandle kokuthi abantu basebenzise amanzi ahlanzekileyo kumele njalo kumiswe labo abapheka bathengise ukudla kuyo yonke indawo okuyabe kungahlolwanga lokuhlolwa. Lanxa isisekelo sombuso sikubeka obala ukuthi ukuthola amanzi ahlanzekileyo kulilungelo lomuntu wonke, amadolobho amaningi ikakhulu eleHarare ayehluleka ukufeza lokhu. Ngimele iStudio 7 ngingunothando Sibanda.
Kwezemidlalo lamhlanje umqeqeshi weqembu lenguqu eleChicken Inn uJoy Antipas sechayele ihlombe abafana bakhe ngemva kokunqoba iqembu leMamelodi Sundowns elakwele South Africa ngomgqibelo emdlalweni wokudinga intshantshu zezwekazi leAfrika. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma lentatheli zindaba yokupheleni komdlalo wangomgqibelo wona uphele iqembu leChicken Inn linqobele Mamelodi Sundowns nge-1 kanya. Umqeqeshi weqembu leChicken Inn uJoey Antipas uthi lokhu bakwenelise ngoba abadlali bakhe belandele konke abakade bekutsheliwe ukuba bakwenze enkundleni.
Very chuffed about the win, I'm proud about the boys.
Ngiyathokoza ngempumelelo yomdlalo njalo ngiyaziqhenya ngabafana bami ngoba badlale ngendlela ebesifuna ngayo. Impumelelo enhle le kuqembu lethu.
Abafana beChicken Inn bavale ngebheju kusukela umdlalo uqala waze wafika komlindo uyacina. Njalo Antipas uthule ithemba lokuba bazakwenza okufanayo kumdlalo wehlandla lesibili ozadlalelwa eSouth Africa ngemva kweviki ezimbili. Abafana beChicken Inn kumele befike bevale njalo isango labo bengahlohlwa ngoba bengakwenelisa lokhu bazabe sebezadlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano. Ukwenelisa ukuvikela isango kuhlandla lakuqala kubafaka esimeni esihle abeqembu leChicken Inn ngoba umhlomelo ohlohlwa liqembu elidlala lingekho ngakibo balwa kabili nxa sezithe zaba ngutshikilobhanqa. Emdlalweni womncintiswano we-CAF Confederations Cup iqembu leHarare City linqobele AS Adema elaseMadagascar nge-3-2 esigodlweni iHarare. Limpumela itshiye iqembu leHarare City lilomthwalo onzima wokudlulela kusigaba esilandelayo ngoba nxa iqembu lezivakatshi lingenelisa ukuthola umklomelo owodwa kungelampendulo selingakibo imiklomelo yalo eliyihlohle eZimbabwe iyabalwa kabili. Sikhangele umdlalo wakhilikithi. Iqembu elizamela ilizwe kumncintiswano wezwe zemhlaba ohlobo lwe-2020 likhethwe ngempela viki edluleyo njalo lilabadlali abalitshumi lanhlanu. Abadlali laba ngabagoqela ukapteni weqembu Hamilton Masakadza, uShawn Williams, uTendai Chatara, uWellington Masakadza, uTinashe Panyangara, uPeter Moore, uElton Chikumbura, uSikandaraza, uRichmond Mutumbami, uLuke Jongwe, uTendai Chisoro, uNivio Madziva, uMalcolm Waller, uVusi Sibanda kanye loGraeme Cremer. Umdlali ongangenela omunye oyabe engasenelisi kwalayelokho ingxenye yeqembu nguDonald Jeriphano. Umncintiswano wezwe zomhlaba uzadlalelwa elizweni le-India ngenyanga ezayo njalo iqembu leZimbabwe likhangelelwe ukuphakama ensukwini ezizayo lilubhekise United Arab Emirates ukuyadlala imidlalo yobungane lingakadluleli kwele-India. Ngiyimelisitu 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Hayi ke kwaneloko lamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lingayikatshana uhlelo lwe-Live Talk luyalandela libe lobusuku obuhle.